Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thando Nokawande obesipha indaba ngolimi besishona. Elingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 25 Ncwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udlakela lwezombusazwe lubikwa soluqhamuke endaweni ezijiyeneyo zelizwe osokubangele ukuthi ibandla le-CCC lilobele incwadi umanyano we-SADC likhalaza ngalolu hlupho.
Angazi nje bafuna ukuthi ilizwe leli silingatsha yikho sebezagijima la manzi abantu sebephelile nya. Ngezikhathi zegugurawundi bathula bathi zwi, khathesi sebethule njalo.
UDokotela Phophi Ramaphula oyisiphathamandla sikahulumende wele South Africa usegcizelele amazwi akhe awokuthi izizalwane zeZimbabwe kufanele zingayi elizweni lakhe ukuya kwelatshwa.
Isisekelo mthetho sakwelapha eSouth Africa siyakhulisa siqakathekise kakhulu amalungelo abantu. Kulolungelo elokuhlonitshwa, ilungelo ukuthi ubuntu bomuntu bungeyiswa.
Abohlangothi lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwezemvelo bakhathazekile ngokwanda kwengozi yomlilo oqhamuka ungalumathiswanga.
Yebo zwela, sinanzeleleni ukuthi lesi sikhathi silokhe sisibi kakhulu ngoba kuvungama umoya omkhulu phandle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udlakela lwezombusazwe lubikwa soluqhamuke endaweni ezijiyeneyo zelizwe osokudale umbuzo othi pho kusiyafika ukhetho lomnyaka ozayo kuza kuba sekunjani. Lokhu sokubangele ukuthi ibandla le-CCC lilobele umanyano we-SADC likhalaza ngalolu dubo. Izolo khona kube lezehlakalo ezimbalwa ezizodlakela olubikwa lubangelwe ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe babikwa behlaselwe e-Uzumba Marambafungwe lapho okuhlala kunqoba ibandla leZANU-PF kukhetho ngamanani awesabekayo. Asenelisanga ukuzwa ukuthi bakhona ababotshiweyo na lanxa konke lokhu kusenzakala kubikwa bekulamapholisa. Egogwe kabuyuni esigabeni se-Midlands lapho okulokhetho lwe-by-election yokudinga ilunga ledale lephalamende ekuqaleni kwenyanga ezayo, umgcini sihlalo webandla le-CCC eMathepeleland North umnumzana Prince Dube Gosibanda obekhonale ubikwa ehlaselwe ngabasekeli bebandla leZANU-PF abatshaya imota yakhe ngamatshe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Tholimpiwe mibi eyokuthi eZumba Marambafungwe ama members e-CCC ayachaywa, ayathuselwa, ayabhuqwa, echaywa amapolice ezimelele. Sithwele omunye umbiko sisombuko njalo ukuthi ngaphe wedza sebechise izimota bachaya abantu benza abakufunayo amalunga eZANU-PF bona abomthetho bazimele mpo. Ngalokho sibona ngani sesiza kuthi sokwenele abantu sebesithi kambe ungasokufa kuyini. I-constitution yeZimbabwe ikufaka mhlophe ukuthi abantu balamalungelo okukhankasa njalo okudibisa lapho abafuna khona. Siyamangala upresident uyaproclaima ama-election ibandla lakhe lidle ubhova sesisithi ezinye indawo zingenwa noge areas. Ngalokho sesibona ngani iZANU-PF sizenzela amathanda sebethatha umthetho bawenze wabo bawufaka esifameni sabo. Ngalokho asifuni kusasa ukuzwa sokuthiwa abantu beZimbabwe kakhulu i-CCC ilodlame. I-constitution iyasipha amandla okuzivikela. Akunamuntu ongaphongukutshaywa nje ethule esithi tshaya ingalo le, tshaya isiphaqa le, tshaya lapha. Sibona ngathi okwanele. Mahlabe Zulu, ukuhlala sikhuluma sithi siyatshaywa kwenza abanye abantu labo basubele hayi singake satsho ukuthi yenzani lokhu kodwa sibona ngani sokwanele ukuthi libanengi endaweni zonke libanengi lingamajority ngijole wedza ngijole uzumba kodwa ke asithandi ukuthi sithi abantu bachayane amandebele athi zidle zithobelene sizamile ukuthobelana lalabo abantu ingafundi sigwadwa ngoba sibona ukuthi udlame luzala udlame izanu bayayitshotshozela ngoba bahamba labantu abasenza amapholisa bagqoke iyunifomu bale mbhobho konke lokhu kuza kwenza ukuthi abantu bathathe umthetho bawenze owabo kube le civic unrest kube lokulwa kwabantu lapha eZimbabwe esingakufuniyo yikho ke sithi izanu kayibambi izinja zayo thina senza izinto ezisemthethweni ngoba siyakhankasa senzela ukuthi lathi iminyaka ozayo sivote ngokukhululeka abantu bakhethe abantu ababafunayo asihozeni uhame udlame singatshotshozela udlame udlame alukhethi mhlobo alukhethi party
manje njengebandla lina lithini
thina sesibhalele isadak le African Union sibazisa ngodlame olenziwa izanu kuthina kodwa la isadak le African Union isithulele zwi angazi ndibafuna ukuthi ilizwe leli silingatsha yikho sebezakugijima la manzi abantu sebephelile nya ngezikhathi zegukurawundi bathule abathi zwi khathesi sebethule njalo yikho ke asithandi ukutshotshezela abantu ukuthi babulalane thina sifuna ukubusa abantu hhayi amangcwaba
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. UDokotela Phophi Ramaphula oyisiphathamandla sogatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle eLimpopo eSouth Africa usegcizelele amazwi akhe awokuthi izizalwane zeZimbabwe kufanele zingayi elizweni lakhe ukuya kwelatshwa ngoba ziqeda impahla zezibhedlela okufanele zisetshenziswe ngabantu abasesigabeni asikhokhelayo. UDokotela Ramaphula ugcizelele amazwi la kungqoqo lentatheli zindaba ezigoqela ezomsakazo we-SABC izolo lapho athe kufanele abeZimbabwe balungise inkinga eziselizweni labo ukwenzela ukuthi belatshwe khona njalo bengaqedi impahla zokwelapha abantu abasesigabeni sakhe. Ukuze sihlaziye ukuthi uDokotela Ramaphula engabe engaba ephule umthetho na kumbe hatshi usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Vusi Moses Banda ingcwethi ecubungula ezemthetho
lo ongu MEC owaseLimpopo into ayikhulumayo akulona iqiniso ngesakithi impela kulapha singambiza khona ngomuntu ofekethayo ngoba le ndaba ayikhulumayo ayinasiqiniso isisekela umthetho sakwelapha eSouth Africa siyakhulisa siqakathekise kakhulu amalungelo abantu kulolungelo elokuhlonitshwa ilungelo ukuthi ubuntu bomuntu bungeyiswa lelungelo lokuphathwa ngendlela elingene nabanye abantu kanti kunelungelo elezigulane elozokuthi ukuba isigulane kwakhe lowo muntu kuphathwe ngemfihlo indaba zakhe zingaziswa abanye abantu ngokunjalo lokho esikubona kusenzakala kukhulunywa ngumama lapha siyabona impela ukuthi akulaqiniso lokho akuwona umthetho lo umsebenzi wakhe siyazi ukuthi njalo ungudokotela oqeqeshiwe owasayinda isivumelwano esokuthi kumele ukuthi asindise impilo zabantu hayi ukuthi abahlaze ngalendlela ahlaze ngayo lo mama kungakho sithi cha inkulumo yakhe ayinaqiniso nakancane
kungaqhutshekelwa beli njani ngalolu daba luyaphelela emoyeni nje kumbe kumele ohulumende bobabili balucubungu
emazingeni ohulumende sibhekelele ukuthi lolu daba lolu ohulumende bakwazi ukukhulumisana ngendaba zokuthi kungenxa yani kunezizalwane eziningi ezaseZimbabwe lapha eSouth Africa ngoba okunye esizokukhulunywa ngumama lapha ikuthi izizalwane zeZimbabwe ziyabuya zizohamba zizula ngamakliniki nezibhedlele zithatha ama ARV bese zihamba ziyowadayisa nemithi yokukhwehlela nefamily planning esicabanga ukuthi izinto ezingenaqiniso lezo kodwa ngamagama nje abuhlungu aphatha izizalwane zeZimbabwe kabuhlungu kodwa siyazi ukuthi ohulumeni bobabili abanali khono lokuthi balungise izinkinga zabo ngoba uhulumeni weSouth Africa kudala nje wanganaki uhulumeni weZimbabwe lapho ehlukumeza amalungelo abantu ngakho sithi uhulumeni kasiboni ukuthi khona into etheni angayenza walapha eSouth Africa kombweZimbabwe kodwa lolu daba lolu sibona ngathi uma ungqonqoshe njengoba umama eqhubeka engaxolisi kulolu daba kungaba into efanelekile ukuthi athathe asuke enkantolo eyamalungelo oluntu ngoba inkulumo yakhe iyawahlukumeza amalungelo okalomama obengaphathekile emzimbeni
ubona kusenzakalani ngalolu daba njalo lezi ezinye inhlanganiso esezingeneleke
udaba lolu kasiboni ukuthi iANC yona ngokwazi kwayo njengoba siyazi ukuthi kukhona engakwenza nokuthi ngamxosha kodwa ukungenela kwezinye inhlanganiso eziningi siyabona ukuthi kungagcina kwenza lolu daba uma engaxolisanga agcine esezezintantolo kanti futhi asikuboni kuyinto elula ukuthi axolise nomama ngoba ngemva kwalesenzakalo uye waba nokubuzwa imibuzo embalwa ngabentelezindaba ezihlukeneyo kodwa uzwakala yela inkulumo yakhe kuka kusithi kasibona ukuthi angaxolisa kodwa lolu daba solungaphelile enkantolo
lo ke ngumnumzana Vusi Muzi Simanda ingcwethe ecubungula izomthetho obekhuluma icingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa Abohlangothi lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwezemvelo phansi kwenhlanganiso e-Environmental Management Agency i-EMA bathi bakhathazekile ngokwanda kwengozi yokuqhamuka komlilo ongalumathiswanga odala umonakalo omkhulu emaplazini lasemadlelweni emaphandleni. Kunje lingozi isitshabalele yatshabalalisa izilimo, amagusu, izinyamazana zendle kanye lokulahlekelwa kwempilo yomuntu wesilisa oyedwa esiqintini sakoZwimba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lesi xwayiso sizwa ngesikhathi umphathintambo wokulondolozwa kwemvelo uguquka womkhathi nezokwethekelelwa kwelizwe esanda kwethula isaziso kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette sokulimukisa uzulu ngengozi zokuqhamuka kwale imililo evame ukwenzakala ngalesi sikhathi abalimi sebelungiselela amasimu ngesikhathi sokulima salonyaka. Obona ngezokukhulumisana lozulu enhlanganisweni ye-EMA unkosikazi Amukela Sidange ulandisa kabanzi ngesimo ilizwe libhekane laso kwezodubo lwemililo lonyaka ethiwa yi-fire prediction.
Ilizwe lisesimeni esingaphakathi naphakathi medium sisiya phezudlwana kuhigh kuse kusiba nje lendawo ezinlutshwani ezikhanya zisebungozini kakhulu ikakhulu nxa sikhangela ukuthi iziphi lezi ndawo ezingani zisebungozini ukuthi zihlaselwe imlilo yendle izindawo ezigoqela zonke izigaba zeMashonaland uzobamba iManicaland kanye leMathabeleland North indawo yana nje ezisamathebelele North
ulandisa njalo ngezehlakalo langengozi yalomlilo oqhamuka ungalumathiswanga muntu elizweni kusukela lapho kwabekwa leso simemezelo nguhulumende sesikhathi somlilo kusukela mhla ka 31 Ntulikazi kusiyafika mhla ka 18 kuyona le inyanga kaNcwabakazi i-reporting period
kukhanya ilizwe selilahlekelwe ngamahekitha adlula i 191,355 hectares kuyikuthi imililo eyona nakalayo ibe yi-747 kodwa nxa sesiqathanisa lesikhathi sinye ngomnyaka opheleleyo kungani kulobuneno ngoba buza khanya kuyikuthi kube nokwehla nxa sesikhangela umhlaba otshiswe ngumlilo kwehla ngesibanga esi-66.5% kuzokuthi yona imlilo ebaliweyo iyehlile nje kambijana ngelibanga eli-51.8%
lanxa esithi kutshengisa kunganeno lonyaka edabeni lwemililo elizweni ma kuqathaniswa lesikhathi sinye enyakenye uNkosikazi Sidange uxwayisa uzulu kuba makangayekethisi kwezokulondoloza amagusu kulimililo.
Silahlekelwe ngubaba endaweni yeZwimba eMashonaland West. Kwathi ngamaviki njalo edluleko salahlekelwa izindawo zokwethekelela bezokuhlala eGweru kanye lePlumtree. Yebo zula sinanzeleleni ukuthi lesi sikhathi silokhe sisibi kakhulu ngoba kuvungama umoya omkhulu phandle.
Umnumzana Sigameko Mdlalose ngumlimi wembuzi lenkukhu osebenzela esesiqintini selupane esigabeni seMathebeleland North ulandisa ngohlupho abake bahlangane lalo njengabafuyi ngalesi sikhathi sokoma lapho imililo evame ukudala umonakalo.
Uyathi umuntu ehamba ngemota yakhe nje emgwaqweni omkhulu abe sebhema igwayi ajike ngewind istompi sakhe sogwayi sibe sesishisa iganga lonke okumele lube ngamadlelo ezifuyo. Abanye futhi abalimi balomkhubo wokuthi uma bevula insimu zabo ngalesi sikhathi sokuvula amasimu bayachisa amabibi. Umuntu uma esechisa amabibi awachise emini, kanti ke ngalesi sikhathi mayilanga selichisa ungachisa amabibi emini kuba nzima ukuthi umlilo lo ulawule.
Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis gama.
Siyabonga Mavis Gama. Kunjalo nje uhlangothi olubona ngezomlilo iFire Department kuCouncil yakoBulawayo luthi luhlezi lulungele ukuqhamuka komlilo okuvame ukwenzakala ngasonesi isikhathi somnyaka sokuphendulwa amasimu. Luthi lwenza konke kusemandleni alo ukuthi lufundise izakhamizi ngengozi zokuqalisa umlilo obuchapha. Njalo lolu hlangothi luyancedisa izakhamizi ezifisa ukuthiselwa utshani behlawuliswa imbadalo encane. Umqondisi wohlangothi lwe-Fire Department kukhansilile umnumzana Jabulani Ndlovu uxoxe loGaina Gumede Saidi we-Studio 7 ngalolu daba.
Okwamanje silay enough manpower okungani kuyasilela zimota zethu, kungayisikho ukuthi asilazo imota. Silazo one yenza i-accident yaphuma emgwaqweni, enye ile problem yeinjini, yikho kwenza nje i-station sasenkulumane sisivala.
Ndingathi ngenani le mota zonezo eselilazo elisele lazo zingenelisa yini ukuthi zicitshe imililo nxa iqhamuka koBulawayo?
Sile mota ezemelayo okwakhathi esinqamlilo ongaqhamuka, kodwa imota zethu nxa zingaba khona ngale mlilweni sezile pumping capacity encane lesikhathi esincane sokumelana lokuthi zibe zipompa ngoba sezimota sezindala. Kodwa silisebenzisa kakhulu lokho okuthiwa ngama-beaters ukuthi sicitshe umlilo, njalo silalokho okuthwala esikubhabhulayo esikubiza sithi ngama-napsack tank, okuyikho esikusebenzisa ukuthi sehlise ilanga kulo mlilo base bebhula siwucitsha. Ngalezo ndlela hayi uBulawayo ungathi ucovered.
Kulabanye abathakazelela ukuzitshisela indawo zabo kumbe befuna ukuthi babe lamadlelo angcono lokunye okunjalo, bese kusenza ukuthi kube le mlilo exhwalayo, kulento elizenzayo yini ukuthi lincedise bona ababafuna ukuzitshisela?
Okunye sikwenzayo yikuthi silama teams ako-ground amelele esikuthi i-control depending where we advertise ukuthi abafisa ukuthi sibenzele i-controlled burning, si-reduce i-vegetation around their property. Okusefu siyakwenza lokho at a minimum cost, but kukhona njalo esikwenza ku-area ye-council singachaji muntu, sisenzela kuvikela ama-properties.
Lenzani ukuthi litshela abantu ukuthi baqaphele ngengozi yokuqalisa imililo?
Siya-advertise ukuba khona kwethu ukuthi senza ama-controlled burning. Siyabhoda njalo emalokitshini kakhulu uwadi 4 ohlanganiselo Burnside, Machamhlophe, ama-area la akhangelene leganga. Siyabhoda ngemata zethu sisebenzisa i-hailer, sibuthanisa abantu kumbe sidistributa ama-flyers sibatshele ukuthi benzeni ukuthi banqabele imililo. Kakhulu siyakhuthaza ama-fireguard, siyakhuthaza ukuthi bathenge ama-beater, siyakhuthaza ukuthi babe le-hose ebhotshobhotshoziweyo ukwenza zithole ebhoholo kumbe ola amanzi ele pampu somehow angaconnect i-hose leyana ispraye nje njengalokho elalikubona kusenziwa ema-ground nxa umlilo usiza kulakho ukuthi ku-reduce intensity kumbe kulakho ukuthi uvikele i-property. Yikho esikwenzayo. Ngikhuluma nje nge-Saturday besibhoda into esivele silaka kuplani yethu.
Alo-ke ngumnumzana Jabulani Ndlovu, umqondisi wohlangothi olubona ngezemlilo kukhansili yakoBulawayo, obexoxa ecingweni loGaina Gumede Saidi weStudio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usengezelele inhlelo zokulungisisa imigwaqo esigabeni seMathebelele South phansi kohlelo oluthiwa Emergency Road Rehabilitation Program. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze amalunga enhlanganiso yamawo veterans ukuthi abanqotshwa kukhetho oluzenziwa ekuqaleni kwenyanga ezayo bemukele impumela njalo bengaphehli ukungezwani ebandleni. UMnangagwa ubekhuluma emhlanganweni wePolitburo, kutsho leli phephandaba. If you read this paper, if you read. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanubonani kustudio 7 basakazi bethu nonke nabalaleli bestudio 7 ngobuningi babo. Asibonge ithuba leli esinikwa istudio 7 lokuthi sikhulume ngesikubonayo kusenzakala ezweni kwakhiwa. Ya, okhulumayo ke lapho bakwethu ngumdala uKhumalo Milane Goli bakwethu. Indaba engingayo lapha ngeyalo undoda okuthiwa uKampalane ofuna ukuthi abuyiselwe emsebenzini wakhe ngobukhansila kobulawayo. Ngendlela embona ngakhona, indlela alwisana ngakhona nabantu azasebenzisana nabo kukhansila ngomoya wesonto, bembona ukuthi ngabe akasabuyeli emsebenzini ngoba uza kwenza ukuthi kungasebenzeki kukhansila ngoba abantu bonke labana azasebenzisana nabo ulwa nabo. Bekufunakala ukuthi ngabe kutholakala umuntu oza khona ukuthi asebenzisane nabanye laba abathola besemsebenzini. Ukuba khona kwakhe uzabuyisela emuva konke obesokuzanyiwe kukhansili yakobulawayo. Siyambona uyagqobhoza impela, uyagqobhoza, uyalwa ufuna ukuthi abuyiselwe emsebenzini. Angazi ukuthi le nto ayenzayo ukuthi alwise ngenkani ukuthi lokhu ze angene kukhansili ngenkani kungasangene inkinga yakhe yini. Ngoba mangibuka mina kusho ukuthi kukhona abantu abathi kumele noma yikanjani kumele ukuthi abe khona kukhansila, ene kusho ukuthi kuba khona kwakhe kukhansila sokungaba yingozi emphakathini wakobulawayo ngoba sokungathi manje uyalwa. Akasazange uzosebenza, uzokulwa. Hayi, ngomoya wesonto sengathi angahlehla nje ayeke umsebenzi uqhubekele phambili. Ngiyabonga.
Sanibonani balaleli labasakazi beStudio 7. Nanxa ngisazi ukuthi ihambi ngeke izifunde, ngiphatheka kabi uma ngizokuthiwa uziyambi uthi yena udaba lwekhukhura wundi akusela muntu ozobotshwa nxa yokuthi uMgabe waxolela labo ababedalela umacala. Ababedalela umacala labo babengobani, bethunywa ngubani? Ngubani owayebathumile ukuthi kabayebulala abantu eMathebeleland okokuqala? Ngokwazi kwami ngibona ngani nguye uMgabe owayebathumile okuthi ukuthi laye nguye ovele elecala? Ukhona umuntu owakwazixolela? Ukhona umuntu owakwayenza le nto ukuthi uthi wena wenza icala uthi wena sengizixolele ngoba sengikhulumile ngathi sengixolise sengizixolele? Angizwakali kahle le nto yakhe ngoba angiboni mina ukuthi uzothi yena uxolela abantu. Obani abaxolelayo? Ngoba nguye owayesenza njalo. La yenalo ziyambi yena lo uthi yena uMgabe wasixolela, laye kutho ukuthi ngomunye wakhona. Liyakela kubona khona ukuthi nalizathi lina liyazixolela lini elilecala? Ayisebenzi njalo yekelani ukudelela lina bantu. Abayeke ukudelela nje laba bantu, kufanele nje umthetho uthathe indima yabo. Laba bantu bajeze ukujezela ukubulala omama, obaba ababengalacala, labantwana ababengazilutho ababulawa ngesihluku, bekulawa bengenzanga lutho. Lo mhlaba wathula kwangani kubulawa nje lenyoni. Ingani lazo inyoni mazibulawa kuya kufanele kube khona okhulumayo? Lalamhlanje lokhu bethula lindaba yaze ngathi sikhulunywa ngemva kokuthi sokuqala manje ukuthi sebethatha amasimu. Bona labo izigebenga lezi zithatha amasimu, kukhona kuqala ukukhuluma umhlaba ukuthi hey nampo bayabulala. Kodwa babe babonile kudala bethula ngoba kwakusabulawa amaNdebele. Lani maNdebele lokhu elisathi hey kwacha kwacima kwathi MRP iphathi yabantu abale abalobandlululo lizavuka nini emaqandeni? Libone ukuthi alifuneki vele, akazi libe yipart of iZimbabwe. Angazi ukuthi lifuna ukuvuswa ngani. Utshani obulele bathi buvuswa ngomlilo. umlilo zozivuzwa ngomunye umlilo
linjani lonke ku studio 7 linjani okhulumayo ngumankomo welufane esomgoro ngiyathaba sibili kuzizindaba ezimnandi kangaka esingazizwayo kulezi news zethu ye likhubeke lisiyaphambili lisitshela okwenzakalayo kithi lapha ngoba thina ngapha kasibuza
wontunga linjani lonke bakithi siyaphila lathi siyalibingelela linelisinika lisinikeza indaba ezimqoka ezimnandi ya ngiyabongela mbongela omunye ubaba othe yena wangena kusese lo mortgage tsangirai namhlo ukusisi ukuchamisa ngakaza jintje lami yambongela lubaba and ukhuluma amazwi amahle ukuthi abantu bengathithisana abantu babambani umuntu abethande yakhe iparty lalwana athande yakhe iparty njalo abantu eSouth Africa lapha sambeni siyevotele asambeni siyevotele iparty ezasisiza le Botswana lewuphi lakuphi abantu babuye bezovota sike sikhiphe inyakanyaka lesekhaya engafuna ukuphuma ilizwe lithunqa intuthu siyana lingalalupho ngamashona ngamandebele ngamandebele ngamanambiya ngamakhalanga ngamavenda asikhethi ukuthi umhlobani ngamaxhosa asambeni sonke sivotele i-CCC sonke mina yalinqusa sike simene abanye manini abanye liqale likhiphe izanu kuqala khiphani izanu kuqala abantu bezimbabwe vusani ingqondo asivuseni amakhanda sivuseni ingqondo badala lidla izinto ezisuka eGoli lidla izinto ezisuka eAmerika lidla izinto ezisuka kuphi nakuphi kubo Botswana siyabonga ngilawa amazwi amaningi siyabonga like asike sivuseni ingqondo sikhipheni izanu kuqala sizathi sesivotela amanye amaphathi singene ku-CCC asingeneni ku-CCC sibone ukuthi izasinikani nxa isehluleka iphume layo kungena omunye sibone ukuthi nxa isehluleka kungena ubani yaphume hayi kwalela lokho okwe-sport something years singabantwana namhla sesize sibadala abantwana sebeze belotsholwe angazi ukuthi singakhuluma sithini ngendaba yezanu alike liyekele izanu bantu bezimbabwe mani phumani ezanwini bantu bezimbabwe mashona namandebe alike liphume badala kakhulu inabadala ngani angazi ukuthi ladlani ladla umgobho yini ukuzani elingafuna ukuthintana yele elingafuna ukuphuma hawo siyabona
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu zocingo +1 202 465 0318 siyacela abalaleli lisithumeleke imlayezo emfitshane njalo lingathuki siyabonga
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrica okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Hayi siyabonga isikhathiso esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Sike sakhuluma ke ngodaba lweSouth Africa lapho umama udokotela othwalise nzima esinye isigulane seZimbabwe esithi akumelanga selatshwe khona ngoba siqedela ke imithi yezigulane zakwele South Africa. Udlakela lwezombusazwe lubikwaso luqhamuke endaweni ezithiyeneyo zelizwe osekubangele ukuthi ibandla le-CCC lilobele umanyano we-SADC incwadi likhalaza ngalolu hlupho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ku www.voaindebele.com.